Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesine mhla ka 23 kunhlangula 2023. Ikama ngontunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje kuqhamuke udlakela enzikini yakobulawayo lamhlanje kwadutshulwa abantu abathathu ngesikhathi abaphila ngokuthengisa bexotshwa lapho abasebenzela khona ngamapholisa. ELeZimbabwe selikhuthazwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo kaZulu. Uhulumende uthi abantwana besikolo akumelanga baye esikolo kusasa endaweni lapho kuzakuna khona izulu ngolaka elivela kumthelela we-tropical cyclone Freddy. Unkosikazi Jill Biden owethekelela kuzwekazi le-Afrika uthi kumele kuthuthukiswe abesifazana labatsha ukuze umhlaba wonke jikelele uphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela enzikini yedolobha lakobulawayo namuhla kwadutshulwa abantu abathathu ngesikhathi abaphila ngokuthengisa bexotshwa lapho abasebenzela khona ngokungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili kusukela emadabuka kusa. Amapholisa athi abalimeleyo balaliswe esibhedlela. Umasipala uthi kulimale izisebenzi zakhe lazo ezintathu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa ekhansili yakobulawayo asungule uhlelo lwabo ngehola lesine emadabuka kusa bethathela abaphila ngokuthengisa okungekho emthethweni enzikini yedolobho emkambo owe-5 Avenue Market okulapho okuqhamuke udlakela lokulwisana kwamacele womabili. Ngezikhathi zabo 7 ekuseni abanye abaphila ngokuthengisa abakade bezithi ngamalunga awezanu PF baqale ukubuthana bacina befola betshengisela behlabela beqonde eCity Hall. Lapho befola abeStudio 7 babone abanye babo begijimela ezimoteni zamapholisa bephosela amatshe okwesikhathi esifitshane. Kwahle kwafika amapholisa awezomvikela awe-Riot Police. Omunye obikwa engumgcinisihlalo wexuku leli uzame ukubakhuza ukuthi bengenzi udlakela kodwa watshela intatheli zindaba ukuthi abezana uPF kabaluthakazeleli uhlelo lwekhansili ebunjwa ngamakhansila awebandla eliphikisayo ele-CCC lele-MDC esithi baphambanisa abantu abazisebenzayo ngoba kungela misebenzi kuyiyo kuphela indlela yokuselela imuli zabo. Unkosikazi Nyarai Shoko ophila ngokuthengisa ngomunye wabasola inyathela lekhansili leli.
Yazuthi inkinga ekhona ngeyokuthi bona bafanele ukuthi babuye ekuseni abantu sebekhona not ukubuya ebusuku abantu sebelele bayistathi izinto zabantu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Donald Khumalo yena usola asebethumbe idolobho.
Yanqineka kakhulu ngokungcola okukhona kobulawayo. Angikwazi ukuthi lokhu kukhomba ukuthi sihlobudungameli kumbilizwe idolobho liyazigiqikela lodwa kangilaqiniswa.
Ngomvulo emhlanganweni wokuphuma lamasu okutholisa abathengisayo indawo zokuthengisela kuphume inkuthazo yokuthi ikhansili ilandele umthetho hathi ukuyekela abantu bengcolisa idolobho ebelisaziwa ngokuhlanzeka. Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ngomunye wabaphe linkuthazo.
Ama-land barons ngabantu abazivelelayo ukuthi bese besithi bona ngifuna ukwenza imali ngokuthatha umhlabathi lo bese ngifaka umuntu lapha umuntu lo angibhadale. So ama-local authority kumele ukuthi babone ukuthi abantu abenze njalo bafakwe emthethweni.
Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisampofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo abalusungule namhlanje besebenzelana lamapholisa.
Singene edolobheni sikhupha laba abathengisayo okungekho emthethweni esikunanzelelayo ukuthi abanye laba abathengisa okungekho emthethweni asobantu abahambayo ezindlini ngabantu asebehlala emgwaqweni ku-CBD.
Loba nje amapholisa ekhansili ethethe impahla zabathengisayo yaxotsha abantu enzikini yedolobho abanye babo ngokutshona kwelanga bebesebebuyele ukuyathengisa lapho okuxotshwe khona abanye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 wehlulekile ukukhulumisana labe ZANU-PF ngalolu daba. ELiZimbabwe selikhuthazwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo kazulu. Linkuthazo yenziwe ngowake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano kwagcizelelwa ngumkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi labensundu ele African Development Bank umnumzana Akinumwe Adesina yena othi ilizwe kumele lilandele iziqondiso zogwalo lwemohlante commission lokuhlawula abalimi abathathelwa amaplazi abo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenzelwa eHarare oqoqwe ngabe African Development Bank ADB okubona ukuba kungenziwani ukuba eZimbabwe lenelise ukuhlawula isikwelede salo samabhiliyoni phose angamashumi amabili amadola eMelika 17 billion US dollars ngokuncediswa lokucetshiswa yi-ADB lamazwe aseEurope eleChina leleMelika. Uchisano uthe ukungahlonitshwa kwamalungelo kaZulu kwenza kube nzima ukuba amazwe afuna ukuncedisa eZimbabwe ukubhadala izikwelede zalo alithembe ngoba engelaqiniso ukuba lokho okushiwe inkokheli yakuleli liqiniso loba hatshi.
They should stay away from violence and choose freely their leaders and representatives.
Kumele abantu bavunyelwe ukukhetha inkokheli yabo. Akumelanga besetshenziswe ukwenza odlakela ongenza ukuba ukhethwa kuleli lube ngolungakhululekanga.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli we-African Development Bank umnumzana Akinumwe Adesina yena othi loba nje belesifiso sokuncethana neZimbabwe ukuqeda isikwelede salo kumele lilungise indaba zamalungelo abantu.
Peaceful, free and fair elections. As His Excellency Mr. President Mnangagwa has already ordered.
Ukhetho olukhululekileyo luza kwenza ukuba kube lula ukulungisa indaba zesikwelede seZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisele umhlangano ukuba uza kwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa amathuba akhe ukuze enelise ukubhadala lesi sikwelede.
Under the governor's sphere, my administration is unwavering in its adherence to constitutionalism.
Sizimisele ukulandela umthetho lokwenza konke okuhle. Siza kwenza uba umthetho wethu awusekeli muntu. Siza kwenza ukhetho olukhululekileyo.
Ingcitshi ecubungulayo ezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bengizela Gumbo uthi kumele Mnangagwa ahloniphe amacebo awanikwayo kulomhlangano.
Ama points arezwa ngubaba lo former president we Mozambique uJoaquim Chissano ngama points aqakathekileyo kakhulu elizweni lethu.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube.
omongameli laba kukhanya bayichaye esikhonkosini sibili ekutheni kumele sakhele kuzifundo esezibonileyo ngamuva ezifanana leMont Atlantic Commission eyasifundisa okunengi.
Umhlangano oqokwe ngabe African Development Bank uveze ukuba uhulumende weZimbabwe akathembakali ngoba isehluleka ukulandela izivumelwano ayabe ezenzile. Banikeze umzekeliso wokuba uhulumende wathembisa ukubhadala izikweleti zabalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi, kodwa namhlanje akulalutho olwenziwayo. Ibhanga leli lithembise ukuncedisa eleZimbabwe ukubhadala isikweleti samazwe omhlaba lenhlanganiso ezigoqela oParis Club, World Bank, IMF lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi abasesigabeni lapho kuza kuna khona izulu lesikhukhula eletropical cyclone Freddy akumelanga baye esikolo kusasa. Izigaba ezizathola izulu leli elibikwa liza kuna ngolaka olukhulu zigoqela lezo esemathebeleleni south, ikakhulu endaweni ezincelelane lemaswingo, eManikaland, eMaswingo, eMashonaland East, eMashonaland Central, kanye laseHarare. Umkamongameli weMelika, unkosikazi Jill Biden, owethekelela kuzwekazi le-Afrika, uthi kumele kuthuthukiswe abesifazana labatsha ukuze umhlaba wonke jikelele uphumelele. Wethule amazwi lanamuhla ekweleNamibia lapho amukelwe khona ngenjabulo izolo ngumongameli Hage Geingob lomkakhe unkosikazi Monica Geingob. Ekhuluma esigodlweni sikamongameli lapho obekuledili lokumamukela, unkosikazi Biden uthe umhlaba wonke jikelele awungeke wathuthuka uma kungaqakathekiswa ngabe sifazana labatsha abagoqela amantombazana. Engakethu li amazwi la wethekelele indawo lapho okuqhutshwa khona inhlelo ezimbalwa ezisekelwa ngeleMelika ezilakho ukuthuthukisa abesifazana lamantombazana. Abezindaba abeReuters babika ukuba unkosikazi Biden wakhetha ukufikela kweleNamibia kuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi leAfrika, esithi ilizwe leli lenza kuhle ekubuseni uzulu. Uthe leMelika lisekela umbuso okhululekileyo njengalokhu okwenzakala kweleNamibia. Unkosikazi Biden ngowakuqala phakathi kwabo bonke abaseduzane lomongameli Biden ukuba ethekelele kuzwekazi leAfrika kulandela okwethulwa nguBiden nyakenye emhlanganweni we-USA Africa Leaders Summit eWashington DC, lapho aveza khona ukuba uza kwethekelela kuzwekazi leAfrika lonyaka. Unkosikazi Biden ukhangelelwe njalo ukuba uza kwethekelela kwele Kenya esuka eNamibia. Olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba kuqakathekile okwenziwa ngunkosikazi Biden.
Uhambo lukankosikazi Jill Biden lukhombisa ukuzimisela kwe-America ukuthi ithuthukise ubudlelwano bayo lamazwe yase-Africa. Sibonile umnumzana uBiden sometime last year uye wahosta about 50 African leaders e-White House. Konke lokhu kukhombisa ukuthi i-America iyabona i-importance yobudlelwano le-Africa ukwenzela ukuthi amazwe afana labo-Russia labo-China bangabi le influence enkulu kakhulu emazweni e-Africa. So uJill Biden uhambo lwakhe lolu luzogcizelela into eqalwe umnumzana uJoe Biden ukuthi ubudlelwane le-Africa le-America kumele buqiniswe.
siyabona ukuthi uyakhuluma kule Namibia njalo la kwele Kenya ngokuthi abantwana la besifazana kumele bephathwe njani lokunye okuthiyeneyo. Kuqakatheke kanganani khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ngoba abesifazane le youth esingathi abesimane abalama challenges amaningi. Especially abesifazana kule ama issues ama gender equality njengoba sazi ukubana these days vele kulokukhangelelwa kakhulu ukuthi abesifazana kumele bathole ama equal rights emisebenzini langendlela nje abaphathwa kakhulu. I-youth siyazi ukubana idinga ikhala ngemisebenzi le-training abangayithola kusiza ukuthi bathole ama-skills abangawasebenzisa emsebenzini. So udlelwano obunjalo lokufokasa ku-youth la ku-women kukhombisa ukuthi i-America izimisele ukuthi iqinise ubudlelwane labantu base-Africa nokuthi labo bakhangele towards i-America as ilizwe elingabasiza ekuthuthukiseni impilo zabo.
Ye, ukuwaphatha udaba lwe-Russia le-China ubona ngazani kipho ukuhamba kwakhe khonokho kunceda ngani xa sikhuluma ngakhonokho?
Kunceda kakhulu ngokutshengisa ukuthi i-America ile concern ngemibono yamazwe e-Africa udaba ngingathi nge-Russia njengoba sazi ukuthi kulempi enzakala e-Russia le-Ukraine. I-America idinga ukuthi amazwe ase-Africa azwisise udaba lolu olwenzakala e-Ukraine njalo bakwazi ukusekela i-America ekusapoteni kwayo i-Ukraine. I-China siyazi ubana ibhizi kakhulu e-Africa idinga ama-resources from ama-African countries esingathi ama-mineral resources. I-China siyibona isingene kakhulu e-Africa njalo amazwe amaningi e-Africa esiba nobudlelwano obuqinileyo le-China. I-United States siyazi ukubana ifuna ukuthi i-influence yayo e-Africa ingadlulwa yiChina. Ngakho ubudlelwano lobu lamazwe e-Africa uqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi i-United States imaintain i-status sayo njenge-world leader.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe ubexoxa lejahe elidala uGibbs Dube we-Studio 7 ese-Washington DC khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo lonyaka njalo uthi liyahlolisisa imbiko ethi amalungelo oluntu ayephulwa futhi liza kulungisa lokhu lilandela umthetho lesisekelo sombuso iconstitution. Ubekhuluma amazwi la emhlanganweni obucubungula ukuthi eZimbabwe lingesulelwa na izikwelete ukwenzela ukuthi lenelise ukweboleka enye imali kumabhanga lenhlanganiso zomhlaba. Kodwa amanye amabandla aphikisayo afana le-Citizens Coalition for Change athi ayavinjelwa ukuqhuba imihlangano yawo yokukhankasela ukhetho kodwa eZANU-PF livunyelwa njalo athi ayabotshwa mahlayana atshaywe okusobala ukuthi ukhetho alusoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi umsebenzi wamapolisa awuphathelananga lebandla lawo. Ukuze sihlaziye ukuthi amanye amabandla ezombusazwe athini ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lemthwakazi Republic Party kanye lomholi we-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali onguye osungula lingxoxo.
Nxa kade khuluma namhlanje kufuze upresident ebe very clear ukuthi echo ukuthi i-political party e-opposition or eku-government nxa i-informa amapolisa ukuthi bafuna ukuorganize ama meetings abo mayevunyelwe ama political parties wonke jikelele ukuze ekhankase ukuze campaign freely ukuze behambe anywhere in Zimbabwe.
Ngezenye indlela uyavuma ukuthi bayavinjelwa kukhululekanga abenelisi ukuthi bekhankase.
Ngezinye indlela engutshoyo ukuthi by right through i constitution ye Zimbabwe i opposition part e Zimbabwe iyavunyelwa ngoba we are a democratic system, we are a country ele multi party democracy. Sike saba le incident lapho emuva eka Sithokozane Khuphi owaphoswa wachiselwa endlini ngeyinye opposition eku opposition njengathi.
Mnumzana Gumbo uyavumelana yini lokukhulunywa ngumnumzana Ndibali?
Kuyacaca ukuthi alikho kuyenze ngoba kuma senze nje thina abanye ku-opposition asinali i-access ku-CBC, asina access ku-internet, asina access yonke i-digital media, asina access wama-radio, kodwa sinaniphephile monopoly kikho konke lo, number one. Number two, sinaniphephile iyakwazi ukwenza imihlangano anytime lapho ekumela for, iyakwazi ukwenza ama-demonstration anytime ekumela for. Kuma senze nje namuhla isithi kanti yakobulawayo sitshela amazenge ukuthi asize e-satellite beam. Less than 1 hour bekwenzile khonokho sinaniphephile.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Gumbo, mnumzana Ndibala?
Ngiyamuzwa ubaba Gumbo ukuthi uthini, kodwa into kufuze iunderstand ukuthi in a country ele constitution, i-constitution yelizwe i-clear in terms of i-separation of powers. Amapholisa nxa esala ukuthi esi-clear ukuthi senze imihlangano yethu, we must take them to court and we must exhaust everything before we can easily say ukuthi hayi into le bayenza because bathunywe ngubani. Ngithe ngiletha i-EFF eZimbabwe ngabotshwa mina, ngaharaswa mina. I went to court for over 8 weeks. The idea was that I'm not supposed to be involved in the Zimbabwean politics because mina I live abroad. Mina i-passport yami i-expire eZimbabwe. Kwaphuma into eziningi, kodwa ngingomunye umuntu I would have easily given up and said ukuthi hayi ilizwe leli vele linje mbaleke ngayo. No, I believed in ama institutions ethu. I went to court and I defeated a government of the day that was led by Umgar. Today I'm still participating in politics. Abanye bacabanga ukuthi izinto ko-opposition, they believe ukuthi umuntu from Mathebelele cannot be the president of Zimbabwe. Konabo babo-opposition.
Lokho okusena ngubaba uMdibali ayisikho okubuzileyo wena futhi awukuhambelani ngendaba yama-energy. Constitution akhuluma ngayo ithi ukuthi i-section 58 no-section 69 no-60 no-61 iyesithi mina silelungelo elokuthi sihlangane. Yikho lapho engiphendula khona ubaba uMdibali ukuthi uthi-ke ngase kwenzakale njalo sivume sithi ama-institution elizwe a-right alungile siqondile lokho abakwenzayo kumele sigijime siye ekhoti. Isihamba isikhathi bani ekhoti bona besiyela.
Angizange ngitsho njalo Gumbo, mina ngithe singapho ngukukhala kuphela singenzi lutho. So wena bengakuyalisa, what are you going to do about it?
Right now it will be 4 months and 5 months before the election. We plan for a rally ezoyenzakala ngo-April, siplane namuhla. In between lapha sibhadalele ama-services, sibhadalele ama-venues everything. Which is in the eve of the election, we see that we have no men power. So asikwazi ukuzinikeza leyo mhlangano kumbe i-MPF leyo mhlangano ku-different venues eduzane, so lina likwazi ukuthi lenze umhlangano, liqhube umhlangano walelo langa. Angithi uyabona ukuthi ukusinengezela khona lokho okuthi ukuthi i-MPF leyo lingekho.
Umnumzana Mbonisi Gumbo lilunga lemthwakazi Republic Party wabexoxa endawonye lo mnumzana Innocent Ndibali webandla le EFF Zimbabwe bebelosanekile emhlanga we Studio 7. Ugatsha olubona ngezempila kahle kumanyano we United Nations olwe World Health Organization namuhla lwethu le impumela yophenyo eveza ukuba ngomnyaka ka 2020 kufe abesifazana abazinkulungwane ezingamakhulu phose yamathathu 287,000 ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele emhlabeni wonke jikelele. Njalo abazinkulungwane phose ezimbili babo 1,734 babhubhe eZimbabwe. Uphenyo lolu lwenziwe phansi kwesihloko esithi Trends in Maternal Mortality 2000-2020. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo abesifazana unkosikazi Othilia Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Indaba vele eyabomama abadlula ngesikhathi sokubeletha kumbe omama ababe bezithwele abafa ngesikhathi seneso iyahlukumeza ngoba siqalela khona esiphathweni nje semathenethi ukuthi emathenethi indlela omama abaphathwa ngayo ungahamba kathesi e-UPH uyathola ukuthi omama bayalala phansi kuthiwe bezithengile emethiriyeli yokuthi bekwanisa ukuyayenziwa isiza okudala ukuthi nxa ungayenelisanga ukuthenga kuyenza impilo yakhe besengozini ngoba odokotela basoze bekubambe ngoba ulazi izinto ezeneleyo okudala ukuthi ugcine omama sebedlulile. Indaba yabomama ikusungu kakhulu njalo iyahlukumeza owukuthi nje njengoba umhlaba wonke jikelele ngabe uyayikhangelisisa ikakhulu i-WHO abakhangele ngezempilakahle beyikhangelisisa ukuthi udubo lolu lungalungiswa njani ngoba omama bayaphela bafa umisha namalanga ayipheli iviki emathenethi kungadlulanga umama obelethayo.
Ongathi kubangela ukufa kwabesifazana laba ikakhulu eZimbabwe kuyini kahle kahle uchilo ukuthi empilo abantu balala phansi kodwa imbangela eyiyo ungathi kuyini?
Okunye okubangela kakhulu omama ukuthi bayehluleka ukuyabhalisa ngesikhathi kuyikwesabela indaba zemali lokungabi lolwazi ukuthi lukhona uhlelo oluncedisa omama abazithweleyo kodwa loba likuncedisa lolo hlelo lulalapho olugcina khona nxa ungulwana okumele ubelethe ngeoperation alukusizi kangako ngoba kuzamele uzidingele kuyimbangela enkulu khonokho ukuthi ngabe vele ugatsha lololu luyasubsidayizwa kungabi lo mama okhipha imali kuzayehlisa inani lokufa kwabomama ukuze bekwanise ukuyabhalisa ngesikhathi behambe esibhedlela ngesikhathi njalo okunye okudala khonokho amadokotela abetshela abantu ukuthi thina asiholi kuyadala ukuthi bengabi lothando lomsebenzi wabo abawenzayo.
Oh mama ababelethayo besemakhaya ungathi bayawathola yini amathubo kumele ukuthi bawathole alubana besemadolobheni kumbe ukuswelakala kwenhlelo zempila kahle ikakhulu emakhaya kungaba kungokunye okwenza abazithweleyo bagcine belahlekelwa imphefumulo?
Njengasemakhaya khona kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba inhlelo lezi ezikhona phakathi komuzi ngikhulumela kakhulu kulawayo enguye engisebenzela khona azikho emakhaya amaningi. Izibhedlela emakhaya amaningi zikhatshana, amakliniki ayemakhaya anazo indlela zokusizana labomama abafika esikhathini sobunzima.
Unkosikazi Othilia Spanda ulwela amalungelo abesifazana njalo uyisiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhangela uhambo lukankosikazi Jill Biden kuzwekazi le Afrika. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.